soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izwi lukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-1 Mpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube izolo wethule uluhlu lwendleko zikahulumende ibudget yomnyaka ozayo esolwe ngabanene.
They charge is more than the high value cars. What is in school? Sitibona hayi njengoba abantu kufanele sebabanikazi sebetshengisa ukuthi banezimali kabancede abanye njalo.
Ibandla le-CCC lithi uluhlu lwebhajethi lolu alusoze luthuthukise impilo kaZulu.
Right now abantu bethu bezimbapha izulu kalini kulezi nkinga mayelana lendlala ebuyayo. So umthuli budget bafanele ikhangele within the context of ama-challenges esilawo njengelizwe loku-addressa ke.
Izakhamizi zegulati esiqintini sematobo zikhala ngokusilela kwenhlelo zentuthuko kulindawo ukubalisa ukuswela amagagasi abomakhalekhukhwini.
Kakula foni njengoba sigulela sinjani simele sike entabeni ebusuku pati obusuku umuntu abangisamthathaphiuzimkhulu asinyoko ezilapha imbamba zodaba amaphimbambali.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube izolo wethule uluhlu lwendleko zikahulumende ibudget eyomnyaka ozayo esolwe ngabanengi. Uncube uthe ukukhweza imithelo yabathiwa balemali enengi akwenzileyo kuzabangela ukuba uhulumende athole imali yokwakha imigwaqo lezinye inhlelo ezithuthukisa impilo kaZulu. Uncube uvume ukuthi nxa izulu lingananga kuhle njengalokho okuthiwa ngabezomkhathi impilo kaZulu iza kuba lukhuni. Ake sizwe uNcube exoxa lentatheli zindaba eStudio 7 umlondolozi Ndlovu izolo eseHarare ngemva kokwethula ibhajethi yakhe edalele ephalamende.
Kumele khona iyavela ngayo kayivele khonapho kulaba abangcono kulabanye
amanye amathekisi eliwafakileyo kulaba abantu asingathi balemali angani balemali mbijana yiwaphi
like i-wealth tax injalo yise charge is more lezi ma high value cars what is in school sitibona hayi njengoba abantu khona sebabanikazi sebetshengisa ukuthi balezimali kabancede abanye njalo babhadele okuthe thuthu ukuthi sathi se charge lena sifake kwezinye indawo.
Lo ke ngumphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube. Lokhe sikudaba lunye ibandla le-CCC lithi uluhlu lwebhajethi lolu alusoze luthuthukise impilo kaZulu. Leli bandla lithi lizethula ngokujulileyo lamuhla imbono yalo ngebhajethi le. Ake sizwe amazwi omsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC uMnumzana Gift Ostalos Siziba.
Ngiyabonga kakhulu yesiza addressa ke imidiya mayelana ke le budget ephume namhlanje to give our response a comprehensive sikhuluma ngalokho esibesikukhangelela ukubana kuphume ku budget njalo lolokho sibona ngani kufanele kulungiswe okuhlanganisela ungakhangela indaba ye overtaxation. IZimbabwe kathesi is one of the overtaxed countries phezu kwe 2% tax. Umthuli Ncube the Minister of Finance use proposal njalo ukubana kube le wealth tax le ezabe ithatha imali kubantu bonke ke abaona izindlu esinto esibona ngani ke iyinkinga. Ungakhangela indaba kokufinyisa kwentengo kwemali zoku-apply ama-passport le mali ke kuma-target. Imoto encane yayibhadala $2 ku-target kathesi ke sofanele ibhadale $5. So that review which is more than 150% iyinkinga ngenxa yokuthi ungakhangela ukuthi iZimbabwe kathe si-centralize into eziningi zitholakala eHarare. So ungafuna ukusuka eGwanda nje usiyafika eHarare kufanele ube le budget yama-target $30. So konke lokhu ke kuyinto esibona ngani ke kuyinkinga ngenxa yokuthi we have to look at the context yemumo wesimo sethu somkhono wethu. indaba yesikwerede selizwe sibona ngani ke nezi zinto bafanele zikhangele kube le solution engcono, hayi khona isolution yokuthi ke sibe silokhu sithatha imali kuma taxpayers. Ikakhulu indaba yesikwerede sethu savela sona ngesikhathi sakumgabe lalesi esinye esayinheritwa yiZimbabwe ke after independence. So konke lokhu ngezinto esiza kukhipha esibona ngani bokufanele kulungisiswe njalo kulezinto eziningi ezithiwe ku-budget statement esizazikhuluma ukubana siyazisuzulu mayelana lalokho esibona ngani kufanele kulungisiswe ngendlela ke i-budget. Indaba ye-currency is another issue. Microeconomic framework yenye indaba esifuna ngani kufanele ikhangelwe ubana umkhono wethu stabilize. Le ndaba yokubana intengo zingayiphezulu ngenxa yokuthi lizabona ukubana i-rate kusasa izabe iyinkinga, lizabona ukubana izinto ziyaqasa ukuswelakala. Right now abantu bethu beZimbabwe izulu kalini kulezi nkinga mayelana lendlala ebuyayo. So umthuli budget bakufanele ikhangele within the context of ama challenges esilawo njengelizwe.
Lo ke ngumnumzana Gift Ostalo Seseziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, ube khuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kunjalo nje uZulu uhlabe umkhosi nge-budget ngoba umphathi ntambo wezemali uNcube ethe imbadalo ye-passport isiza khuphuka isuka kukhulu lamadola elilodwa lamachumi amabili 120 US dollars lisiya kumakhulu amabili US 200 dollars. Okunye okusolwe nguZulu yikwethula lolu luhlu ngedola leZimbabwe khona kusazakala ukuthi imali esisetshenziswa elizweni lidola leMelika. UNcube uphinde wakhweza imbadalo yemthelo yentuba zomgwaqo ama toll gates. Imota ezincane sezibhadala amadola amahlanu ngantuba yinye. Ukusuka koBulawayo siya eHarare umuntu sekuzamele aphathe amadola eMelika angamachumi amabili lanhlanu $25 ngoba kulama toll gates amahlanu. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyoBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Enxa sikhangela i-budget le ekhitshwe nguprofessor uMthuli Ncube weze-economy sibona ukuthi i-budget iqakathekise kakhulu as a Minister of Primary and Secondary Education yiyo ethole i-highest allocation kwalandela-ke i-health and child care ekhangele ngezabantwana. Kwasokusithi-ke ezokulima lezomhlabathi yizo ezilandelileyo lapha yenza ku-4 million nxa sikhangela uluhlu lwezebhujethi kube sokulandela-ke lezinye kade zilandelana njalo. Okunye njalo esikunanzelelayo ngale ibhajethi ukuthi kube khona ezinye izinto ezithe zaintroduswa mbe ezithe zabekwa. Uzananzelela ukuthi umuntu olendlu ele-value ye-more than 100,000 kathesi uzathekiswa i-1% okuthiwa izancedisa ukuthuthukisa infrastructure emadolobheni. Kube sokusithi izisebenzi zikahulumende lazo imali yazo lezangathi ziyitholi nge-COVID isizatransferwa mbe singathi sizaguqulwa ibe yi-salary. So ngezinye izinto ezithe zaba khona laphana kube sokusithi kama toll gates asezakhwela imithelo yakhona laphana isuka kubo $2 isiya kubo $4 kubo $5 kusiya ngokuthi imoto inganani iyafika la kuma $10. So ngezinye iinguquko ezithe zaba khona le mali yama-passport izakhwela iye phezulu kube sokusithi nale imali yokurejista izimota nxa utshintsha imota mbi imota yakho nxa intsha SCVR laphana kuzakhwela kususela mhla ka 1 January. So ngokunye okuthe kwaba khona kubhajethi epresentiweyo.
Manje nxa ukhangele ibhajethi le ikakhulu indleko zakhona ukuthi siyabona i-Ministry of Defence ingani ithole imali ethe gaxa njalo kulenye imali ehanjiswe ku-Office of the President eningi kakhulu. Ubona ungani kwabiwe kahle yini ikakhulu nxa sikhangela ama-ministries kumbe ingatsha zikahulumende ezimele zithole imali zona zikhanya zingayitholanga kahle. Ukubona njani wena lo?
Okunye sikunanzelelayo ukuthi ingatsha zezomvikela yizo ezisuke zathatha enye imali eningi nxa sikhompeya lokuthi amanye ama-department athole njani. Ungakhangela i-Ministry of Defence, ukhangela i-Ministry of Home Affairs, ukhangela i-Ministry of besingathi i-office kamongameli, ungazihlanganisa zonke zombili zona ziyana ziyathola imali eningi sibili okutshengisela ukuthi ziyaqhakathekiswa elizweni. Abantu bekhangela ukuthi mhlawumbe imali eningi singangena kwezinye izingatsha ezigoqela ukuthi kwengezelelwe mhlawumbe kweze-health ukuze sifike lathi kuleso sivumelwano ekwenzela ukuthi eze-health zithole imali eningi. Kube sokusithi-ke ezinye ingatsha kade zigale zingathola imali mhlawumbe ezigoqele zokuholisa izisebenzi kahulumende zitholile lazo nje imadlanyana, kodwa ngasuzikhompyutha lezi zintathu engeziqamuleyo phezulu, hayi imali yazingaphansi. Konke khonkanaka kuveza ukuthi elizweni leZimbabwe ezomvikela ziyaqakathekiswa. Yikho ubona ukuthi yizwe ezithola ingatsha eziningi kakhulu, yizwe ezithola imali eningi kakhulu ngakhompyutha lezi ingatsha. Kube sokusenza ukuthi abantu bagcine besithi mhlawumbe ngabe lezo zimali zifakwe ebantwaneni besikolo, zafakwa-ke lakwezempilakahle mhlawumbe bekungaba ngcono. Imigwaqo layo siyakwazi ukuthi elizweni lakithi emningi ifile, abantu bebekhaya ukuthi mhlawumbe i-infrastructure, i-transport infrastructure layo ingatholwa imali ethe xaxa. Kube sokusithi-ke lamanzi, siyakwazi ukuthi amanzi emadolobheni amane ngahlupha, bekukhangela ukuthi mhlawumbe bekungafakwa izimali eziningi kwenzela ukuthi kuncedise emanzini khonaphana.
Lo-ke ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association. Izakhamizi zeGuladi esiqintini seMatobo zikhala ngokusilela kwenhlelo zentuthuko kulindawo. Zithi imigwaqo efileyo yenza ukuthi kungabi lamabhasi lezimoto ezithwala uZulu. Zithi njalo ukuze zikhulumisane lezihlobo labangane ngabomakhala ekhukhwini ama-cellphone, kumele zikhwele intaba kumbe ziye lapho okuphakeme khona, zidinga amagagasi. U-Ezra Chisa Sibanda we-Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseMatobo.
Abahlali balindawo bathi intuthuko bayizwa ngelikabathi ikhulunywa kwezinye indawo. Isekamizi umnumzana Jay Mkandla uthe eGuladi akulalutho.
Akudivelophi ngoba asithikale imigwaqo ifile, iyafuna ukuthi ilungiswe. So ngezandla siyakuzama kodwa kuyasikhulela ngoba kuyabe kufuna ukudivele kulezi khali okumele zivele zilungise imigwaqo, kodwa konke ukuthi asidibani lakho.
Imifula angelamabholoko yenza ukuthi izakamizi zehluleke ukuchapha nxa igcwele.
Ibrede ko mabikwe. So angikhathazekile nalokho kungadli kozonto kuyakufanana nakhonokho. Kwela uncedo sisincedisa bakithi siyalutho la, akula foni njengoba sigulela sinjani, sikumele sike entabeni ebusuku pati kobusuku umuntu akangisamthatha aphi onizimoto akula asinyoke ezilapha imamba zoda baba amaphimbambali.
Olunye udubona uhlupha kakhulu kulesi sigaba ukuthi amagagasi abomakhalekhukhwini awabambi kuhle, okwenza ukuthi izakamizi zehluleke ukuxhumana lezihlobo nabangani abakwezinye indawo. Ngitho lasenkundleni ezisetshenziswa ngabaningi ezifana le-WhatsApp izakhamizi zithi ukuze zisebenzise omakhalekhukhwini kwesinye isikhathi kumele ziqanse intaba zidinga amagagazi khona ezithi kuzifaka engozini yokulunywa zinyoka. Nangu umnumzana Elvis Moyo.
Ngaba sokekule minakalo yabe isikhona ezigabeni siyehluleke ukuthi sithintane just because ngoba sinanethiwek. Ukuze ube le-network sokumele ukhwele intaba ukuze ithola i-network. Then eminye ezinye eminye information siyithole sivela outside the country ngoba nabana abanye babe besitshela ukuthi kathi sesizwe ngapho sokuthiwa sokuthe, kodwa thina sebe singakwazi just because ngoba asilanethiwek.
Esinye njalo sekamizi umnumzana Jerry Skosana uthi sebakhalaza bakhalaza kumakampani abomakhalekhukhwini kodwa lanamhlanje akulalutho oseluguqukile.
Then nxa silandelela basitshela bona ukuthi ama-subscribers malutshwane ngoba thina sifaka ama-address ethawa asifakawa la. So bese bebona ngani babe bedlalisa imali yabo uzofaka i-booster kit. Lapho-ke siyacela kulandelelwe sibili ngoba yikho ukusuphayo, singaze sikushiye kunjalo nxa wazange kubatshela ukuthi hayi thina sibanele. Sesizamile ukuthi i-information le physical sibe layo, sizama ukude ama-subscribers siwa over 9,000 akwento balapho abasebenzisa amafoni.
Ephendula imibuzo ye-Studio 7 phezu kwesimo semgwaqo umgcintalo wekhansile ematopo njalo engukhansila kawa-22 umnumzana Tobias Wanda uthe umasipala wenza konke kusemandleni akhe ngaso sonke isikhathi.
Imigwaqo yethu phose yonke ifile, imigwaqo yethu yonke siyazama njengekhansili ukuthi imigwaqo siyilungise. Njengobani uyakwazi eminye imigwaqo ye-ministry, eminye nge-roads, eminye ngeyani, kodwa phose le yethu yekhansili siyazama.
Istudio 7 qhumana njalo lomanjinela omkhulu wekampani yamakhalekhukhwini yeNet1 umnumzana Christopher Mutshetshemera, yena othembise ukuthi bazazama ngazo zonke indlela ukuthi amagagasi atholakale eGulathi ukuze abantu benelise ukuxhumana lehlobo labangani kalula, futhi benelise ukulandela izindaba ezenzakalayo elizweni laphandle ebulenjini be-internet.
Ngizaba nequla lami likhangele indawo le ngibone kunemizamo bani eyenziwayo kule ndawo, ngoba sisebenze endaweni eziningi zemaphandleni. Ngizatshela iqula lami eliyabe lisemathebheleleni
abe iconnect labo bathembisa okufanayo. Nangu manjinela wali khampani umnumzana Thawona Jakajira.
Let me fix that one for you. I will fix it for you definitely. But I look up with my planners and see how quickly we can get the network up there.
Izakhamizi zithi imatopo ngesinye seziqinti esabelweni semandebeleni ezisale emuva kakhulu kunhlelo zentuthuko. Imali yesitudio 7 kusegulathi amatopo Matabeleland South Province. Ikamera ngezethisa sibanda.
Okwamanje ke sikhangele ekusemaphephandabeni achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu lenewzimbabwe.com liludaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usexotshe umsebenzi umsekeli kamphathintambo wezamafekitali umnumzana Roy Bila. Umbiko wethulwe ngumabhalane wehofisi kamongameli umnumzana Martin Rushwaya, kawethulanga izizathu zokuxotshwa kukaBila, kutsho leli phephandaba. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi abesilisa abaningi sebesiya bika emapholiseni indaba zokuhlukuluzwa ngabomkabo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Manje sengidedela imuva ngelitshiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Njani basakazi bakaStudio 7 isigabade lo okhulumayo. Ngiyacela basakazi ukuthi bakithi abantu ama-audio engabi made kwenzela ukuthi labanye labo kutholakala wabo lawafundwe. Lenhlamba bakithi, inhlamba abantu siyathukana, kukanti-ke lapha kumele silethe imibono yethu. Kubalulekile ukuthi silethe imibono, mhlawumbe funa omunye ngawuthatha lowo mbono awusebenzise ukuthukana. Ukuthukana kakulunganga bakithi, siyacela ama-audio lawa engabi made ukuze la abanye lawafunde.
Ninjani Studio 7? Mina ngifuna ukukhuluma nogawule straight ukuthi awugawule. Yazi izinto ozikhulumayo ezingananqondo. Ayiwanda abantwana bakho ma bedlalele bathini, ngoba uthi wena indlala ibhoyile lapho etholotsho, uthi nilinde nimangele ama-organization la ama-charity organization engaveli azosiza njengasemnya. Uyakhohlwa futhi gawule ukuthi angithi yini beniphasisa lo mthetho ukuthi kuthiwa awasafuneki ama-non-governmental organization. Angithi izamishile kanje Mnangagwa ushile ukuthi angafakwa kulama-organization, kufuze angasavunyelwa kuphasisa umthetho ukuthi angasavunyelwa. Awuzizwa ma ukhuluma nje, kushuthi okunye nimani ukhulume nje, or usuke usentshwaleni or usuke use angazi ukuthi usuke ukuphi ukhuluma lezo zinto. Uhluleka ukusebenzisa ingqondo nje ukuthi ucabange ukuthi konje isimo nina abantu bezalo nisim yeke kuphi singamaZimbabwe. Uthi wena ama-charity organization, ama-non-governmental organization, nipasise umthetho nabomnangagwa nini ukuthi anisawafuni, kufuze avalwa, benwe, abotshwe ama-non-governmental organization. Ukhuluma ngamaphi manje ofuna azolisiza?
Studio 7 mathithitha la mathe mathithitha kathi ezweni lethu kubulawelana abantu, kanti bayenzeni abantu bebulawa? Zolo lokhu bekubulawa abantu, namhlanje futhi kuphuke kubulawa abantu, 1980 kubulawa abantu, benzeni abantu ezweni? Hayi, khuluma man, who told you that you shed his hand, who gives a good thing, and they give a little penny to hold men. I see four letters, I see Tandy, but he's
in Ranadel, Havasara, the Pundana Zone, his own Tara. La Panavantava to Pona, E. Triple C, I shang an E. Triple C shang. The thing is, Isanovella, it's a part of the season. Come up for the people. Wong, you see, you have a Pagama, the sense and what the heck is Babulaliza. So, in a month, his mother is Paramelin, Mia from Payelo Chan, Santa Gulanta, the Lializa, so long cut a chain, and one to Lunga, and cut on a chain, the cut of Critique Egan. If Penny I seven, his mother, over till Nantuza, final fancy, which are Mizalo, Nanga Govesa, and Elan, SSU, Koshuan, Paramandi, to a strategy, Conaliza, and Busa Lelis. I would till Nantuza, which are Missa, Mela Pagamami Pam, Pambuka, which are Missa Paramelani, and Elan in Kosku, who's on Fela Nikun. I would see an Utua, where Paramoya could find a daughter.
Yes, hello, I'm in January, Studio 7. I'm a candidate, La Triple C, Mago, Gutica, and Genana. One man would have to them a 40, total. 11 to them a 40, Moga, then to the assistant down, assistant, Zelly Lagan, who believe in the Google person up on a Mizamo PF, Zamu PF, Mela Pasanki, Palak, Movies, and a PF, Uvele, Lenka, and Vaz, Fagabo, and Bushwain, so we will pick some 11 to them. Abas Fakai, Futabal is kind. Abas Vigela, you go in a way, no petty Zanta, Abulantona Kota, Mazimbabwe. Mazimbabwe, Mama Kantitan, Lai, Triple C, Benga, Fakana, one Monogutaban, the living about it is an okay, total, total. Koslapa, Abulantos Metis, and Apua, you can tell us Metis. Lapo, United Nations, Jaye, Tinagalutin, Gene, they will pay a part of the United Nations, Lantona Metis, and Apa. Tinagalanji, United Nations, Lapo, you go years on the Salapo. Kube vile ngabe kuyenzeka bayabe le power enkulu impela kube abangenelayo kakhulu kube abangenela abavotisayo ukuze izinto zihambe kahle kanti kokwenza lokho hayi zani kufuneka yafaki John Busen PF kanti hlala ngabe idlala ngabantu lapho kulanto ekondayo
siyabingelela emsakazweni sifinyelela abalaleli bomsakazo kuyadanisa kakhulu into eyenziwa ekhaya eZimbabwe ukuthi abo sengezochabanga abokhaliphane phugeni kwelabantu wase bathengwa izandla badla imali kulile manje bathi baya kukhetho ukhandwe yibonzi imbumbayo yokhetho so kodwa unembeza lwabo kumbe ukukhala kwabantu bezimbabwe uzabalandela ngoba izanu kwalesi mayisi yakukhetho izitshele ukuthi izashaya ibhuqe konke izitshele ukuthi abantu bayayithanda akula muntu othanda izanu bakhohlisa ubani izanu abantu bezimbabwe baphuma kuyokudala eminyakeni edlule eminingi kakhulu more than 25 years ago abantu bawasapota khona izanu akula muntu ongasapota ukuhlupheka abantu lokhu abusabona ayikho into ebambeka abayenzayo bane history imbali yokubulala abantu zonke izikhulumeli zezano abakhulume bezitshaya isifuba ngokuthi bayabulala abantu siyavuma hayi ukuthi baphakamisa abantu bezimbabwe maye abantu bezimbabwe bengazi ukuthi ngaba besazi ngaba ke nje usmith wabusa kuze kube yimanje kumbe even uma usubhekisali fa ihlo lezibubu uyabona lo mgaba wengcono kancane kulalo khona hayi kodwa ngazi ngiyibona into enjezano nkosi yami unkulunkulu ngiyokhuluma nina abantu bezimbabwe bekhululeke bekhululekeke emaketaneni ezano bese kumele bonke abantu bevuke nje bemastradeni bethi izano ayisifula lesonke ngoba sikhathele ngumbuso wezano siyabonga
sinibone sinibone ngegqumgqumgqumgqum kuyashelela
iya ngibingelela emsakazweni bantu bakwethu singabantu bakulelazwe sane ibhadi lokuthi ibhadi esaba nalo yilo lokuthi sithole abantu abathi bangabaholi kodwa bengogombela kwezakhe ilona bhadi esaba nalo ngoba wonke umuntu ongena esiba yi-opposition ufuna ukugombela kwezakhe ufuna ukudlela esikhwameni ingakho ubona kuney'ngxoshongxosho ezinje ingoba labe sithi ngabakhokheli abanandaba nabantu kodwa banendaba nento esuthi sabona nengane zabo abanendaba nokuthi izakhamizi noma abantwana baseZimbabwe baphila njani ezilongibona into zabo zibahambela kahle okuningi lokuningi lokhu abanandaba nakho ngikusho lokhu ngoba badlulile ama-election manje bekhuluma manje bathule abasena plan bashiya abantu ehlathini ngizibuza ukuthi upresident lo othi ubezoyikhipha izano simthembe kangaka wasishiya ehlathini ukuthi ngempela yini ezoshintsha ngomnyaka ka 2028 lapho sivota. Iminyaka ihamba njalo sihlupheka kodwa abantu beloku bephethe emlonyeni, hayi bukhuluma kakhulu, bakhuluma kakhulu, too much, bande kakhulu emlonyeni. Ama actions yiwona afunakalayo. Izanu PF ifuna ukukhishwa ngevote, ifuna ukukhishwa ngeaction. So into ekhona la ukuthi uJamiso kufanele ukuthi ngabe uyaqina mpela beyindoda, aqina beyindoda mpela. Uma ngabe ufuna umbuso loyana ukuthi awubuse la angakazafi, makaqina beyindoda.
Ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1202 465 0318. Kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende wele Melika.
Umeli weMelika kunhlanganiso yomanyano omhlaba e-United Nations unkosikazi Linda Thomas Greenfield uthi ilizwe lakhe lisola kakhulu ukusetshenziswa kwama-missile i-North Korea eyaphosa ama-missile awe-Space Launch Vehicle SLV mhlaka 21 nalinyanga isephula izinqumo ze-UN Security Council. Ngelanga elalandelayo yaphinda njalo yaphosa elinye ibhomba phezu kokuphosa ama-missile ama-SLV amathathu lonyaka. I-North Korea isiphose ama-missile angamachumi amabili lasitshiyagalolunye emkhathini. U-ambassador Thomas Greenfield ekhuluma emhlanganweni ye-UN Security Council kusikhathana esanda kwedlula uthe sekubonakale njalo i-satellite ye-North Korea ehlolisisayo emkhathini. Welekelele esithi i-North Korea izama ukuthuthukisa izikhali zayo ezama-nuclear weapon ngokwephula izinqumo ze-UN ithumela amabhomba ayo emkhathini. Lokhu kuyinto engalunganga efakwa makhelwane baleli lize kanye labanye engozini. Welekelele njalo esithi i-North Korea ayihloniphi i-Council yezomvikela le njalo indlela abazaphatha ngayo lolu daba yiyo ezaveza ukuthi bayinhlanganiso enjani. Kodwa amalunga amabili alikhansili athi Russia leChina awafuni ukusola lokho. IRussia yaqhelisa ukudlelwano bayo leNorth Korea kwezebutho. Umongameli walolo lizwe umnumzana Putin wazikhulumela ngamazwi akhe esithi ubudlelwano lobo bugoqela ukuphathisa iNorth Korea ukuthi yakhe amanye ama-satellite afana lethunyelwe emkhathini ngeviki edluleyo. Njalo imibiko iveza ukuthi iNorth Korea isiphe iRussia izikhali eziningi ezizasetshenziswa ukusekela iRussia empini le-Ukraine. Kufanele kuhlalwe kangaki iRussia leChina zingakabambisani labanye ekukhuthazeni iNorth Korea ukuthi ichiyane lenhlelo zokwakha izikhali zokubhidlisa kanye lamabhomba. Wengezelele esithi iMelika iqhubekela phambili ukukhuthaza ukukhulumisana leNorth Korea okukhululekileyo. INorth Korea iyenelisa ukuzikhethela isikhathi kanye lokuthi inkulumo igxile kukuphi, kodwa kufanele izikhethele ukuthi kube lokukhulumisana. Ukhuthaze njalo ukuthi ikhansili le ikhulume ngalizwi linye, ikhuthaza iNorth Korea ukuthi ike ime ukwengezelela izikhali, kodwa iqale ukwengezelela ukudla ekugcinela abantu bayo abaqhubekela phambili besifa ngendlala njalo bekhangelane lobunzima bezomnotho, njalo iyamukele usizo lwe-United Nations. INorth Korea kufanele ivume ukukhulumisana lamanye amazwe njalo yenze indima yayo ekuvikelweni kokuthula lokuvikeleka kwamazwe omhlaba.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende wele Melika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, nezifiso zekusasa enhle. kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Ibandla le-CCC lithi uluhlu lwebhajethi olwethulwe izolo alusoze luthuthukise impilo kaZulu. Umanisipala ngiyaxolisa izakhamizi zeGulatini esiqintini seMadobo zikhala ngokusilela kwenhlelo zentuthuko kulendawo ukubalisa ukuswela amagagasi encingo. Silugqiba ke lapha uhlelo lamhlanje, asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni isikhathi sinye, kodwa silazo ke nsuku zonke ngo 7:30. Igama ngu Chris Gandhi.